kuhlubola khona ukuthi abantwana laba abaseneli isuke emsebenzini. Kwesule kuye emsebenzini ngokuthi imali abayiholayo ayibenelisi ukuthi begadi imota beye emsebenzini, ayibenelisi ukuthi begadi bebhadale ama-rent. Njalo abala abantwana abenelisi ukuthi abantwana babahambise ezikolo. Yilo hlupho olukhona. Kwenziwa njani? Kulungiswa umnotho welizwe. Ngakungalungiswanga umnotho welizwe ukuthi ilizwe lanelise ukubhadala amadokotela la imali efaneleyo, mbona kunzima ukuthi kuyawathiwa phambili. Kumbe baboleke imali ukuthi bebhadale abantu labo, ngoba izigulane zethu sezihluphekile ezibhedlela. But amadokotela ethu ayehluleka ukuthi ehambe ezibhedlela lezo.
Singathi-ke kodwa kungathatha isikhathi esinganani khonokho-ke okucabanga ukuthi kungenziwa?
Kunzima. Amadokotela la ayafuna ukusebenza, bazimisele ukusebenza, bayehluleka ukugada izimoto abeye emsebenzini. Ngingasakhuluma okokudla lama-rent. So alobu abantu ohulumende engaboleka imali ukuthi ayincedise lapho kungaba ngcono, ngoba nxa kungancediswanga abantu bamosheka mahhala kuyolathi kwakhe. Uhulumeni ngiwefanele adinga indlela yokuthi angakwenza njani lokho. Akuthathe njalo njenge-emergency. Okwakathesi angikwazi ukuthi bakubona kwi-emergency kumbe ukufakwa abantu ezibhedlela abalandi abalapho.
Singathi sizoke odokotela kuthiwa baphiwe okuthiwa yi-100% leyo, singazi ukuthi wena ukubona njani khonokho.
Ngicina ukubuzwa amadokotela abehola imali engange-$60 US dollars. Ngabe vele $100 i-100% babe sebehola imali efika ku-$120. Intengo yezinto zonke ezitolo isikhwele almost by about 150%.